Izakhamizi esiqoqe lazo zithi lonaka ongalimanga lolimileyo uyafana nje ngoba engekho ozavuna emasimini kulandela ukoma okube khona. Omunye walabo abalime wangatholi lutho ngumnumzana Gabriel Moyo oyamawana eKwanda South odibe ludinga uncedo lokudla.
Akula umuntu ophumele lutho emasimini kufile kuchile. Indlala engelajodo, engelakhabe, engalani, awuncedo liyadingakala kakhulu. Ukuthi aluba uhulumende uyananzelela abantu sibili, wonke umuntu wathola ukudla. Ngoba lapho kwa-13 akula umuntu ozuzileyo. Abantu bonke bayakhala isimo sibi kakhulu. Kwahle kwacha kwaphela wonke, abakithi asakwazi ukuthi kati abantu babambe ngayo.
Insiza lakho bakhala ngendlala. Nangunkosikazi Matilda Dube ovokola othi kuyadingeka ukuthi le nhlanganiso zakwamanye amazwe zisize ngokudla.
Lonyaka bekukubi emasimini, abanye khona le hlobo vele abazange balidle. Kusadingakala ukuthi uhulumende abambe ngamandla sibili. I-Mat South live layilalutho emasimini, akulalutho siyaludinga uncedo lokuthi ngabe kuyavunyelwa la ma-donors asisize. Ama-donors angasisiza la uhulumende athi social welfare, la ma-donors la esiza idobha 1-1 langapha. Kuba ngcono ngoba omunye laye angathola omunye laye acuphela omunye ngomgano. Kunzima lokhu esibhekane lakho.
Umnumzana Trimompofu wePlumtree uthi umkhuba wokwabelana ukudla ngezombangazwe kumele kuphele ngoba iningi lizabulawa indlala lonyaka nxa ungaqhubeka.
Uhulumende ame udaba lwakhe lula lwenzayo bathe solokubana umuntu omele athole ukudla ngaphansi kwalezi nhlelo kumele ibe ngumuntu webandla elithize, engathi mhlawumbe ibandla lezanupief ngoba yile lidume kwezinto ezifanani lazeni ezinjalo, yile eliqhubeka lizinza ezigabeni ezishiyetshiyeneyo. Uyathola ukuthi akufunakala ukuthi ube le khadi lezanupief ukuze ukwanise ukuthola ukudla lokho. So ngokubona kwami kufuze ukuthi ngawo ukudla lokhu kuyafinyelela kuwe wonke umuntu, abantu bazabhekana le ndlala enkulu kakhulu.
Ukhansela kwa-2 eKwana North unkosikazi Zolibanzi Mpofu laye uthi kubanga lesivuno ematsheteni kungakho kuyadingeka ukuthi uhulumende engeze inani labantu abaholiswa ukudla
emasimini kuthile. Asikhangelelanga sivuno vele, ngathi ngikhangela nje amawadi wona la khonapha agoqela ward 1, ward 2, ward 3, ward 4, ngathi nje itshetshe lonke konakele kakhulu. Yebo kambe i-social welfare iyaholisa kodwa icuphe inani elilutshwane kakhulu. Uyasebenza kawusebenzi, isimo esikiso sibi kakhulu. Silesifiso sokuthi ngawo uhulumende uyangenela kakhulu, akhangele labo abangaholiyo, abangatholi lutho, abancedise ngokudla.
Amazwi kaMampofu agcizelelwe ngukhansela kwa-13 eKwanda South umnumzana Miklas Ndlovu othi abanye sebephila ngokucela ukudla kulabo abahola ukuvela kuhulumende.
Akuvele abaningi abe bebhaliwe basele bephandle ngoba bathe befika bathi bona bazathatha begcwalisela nge-16 nge-village kuphela. Manje inamba eningi isele sibili bayakhala abantu. Okwalo nyaka mbona kungekele ukukhangelisiswa kakahle, singaba khona izidumbu. Akula nto enhle, sikhuluma senze nje, abanye sebedependa kubona laba abaholayo. Uhlathi nxa ehola asathe buya bese bebuya ngemgano abantu bezocela. Hayi, kubi kakhulu.
Lanxa iningi lezakhamizi belilimile lapho izulu liqala lithe selikhangelele isivuno esihle, umoma womkhathi waguquka kwathisa okudale ukutshabalala kwezilimo kwathiya uzulu ebhekane lendlala enkulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.